Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobha leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. UNkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi sePiscop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera.
Itanka nasiyalimile elingenile esicela liqedise itanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanki ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale siwe got almost 4 days eSpiscop North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
UNkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansili yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokuthwala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungani yi-dam site. Idoti yonke itholakala kuward 4. Nxa sihamba silasithunzi sibonakala njengabantu edotini vele. Imakethi ayila toilet, bahamba etoilet e-old location kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisibophi izicathulo siyilande, sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi e-town kuphela le mali okuthini bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki yekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwezikolo lezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. Kabusa sebenzi lokhana kabusisi ndawo. We have tried it and we have seen it. Ithi ipolitics zangkhona isikhathi esiningi zisibisele emuva, but it is our chawunda okumele kuqale kuhambe ngayo phambili. Let's support our council. Let's see them. We are needing it. We are so much watchdog, so wonto zokulwa namakhansilazi asona.
Umqoqo wenhlelo zeWild, uNkosazana Thubelihle Mafu, uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakhansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. UMafu ukhuthaze umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukhansila phakathi kwenu, anti bekuyi-gentleman club kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years sabe sithi there are 4 more women abazojoyina umama unepha, anti. So yi-challenge kithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa umama abakwanisi, sesibonile omama bayakwanisa, anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongenele umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Sifunda kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even at what level ngalingahlala la khansila kawathu omutsha lithi ndoda sifuna ukuplana lokhu lalokhu 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 lalokhu, liyabe loko limaka limejana lindawoni. La nqazo ufika ukucelela zathi lokwana sikuzamile, lokwana kusehlule, lokwana siyakulungisa ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha amarizini zabe ngapha, ayisiyo i-administration ekhansi esiyikhangeleleyo.
Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangama-21. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.